Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla, abaphathintambo benkantolo yeChikurubi Maximum Prison leziphathamandla zikahulumende balela umnumzana Nelson Chamisa ukuba akhulume lomnumzana Job Skhala labanye abavalelwe kuleyo ndawo. Umnangagwa ukhangelelwe ukuba uzakhethwa kusasa ukuba ngumabhalane omkhulu webandla leZANU PF. Isikhuphuke intengo yenhlanyelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa walelwe namhla ngumphathintambo obona ngezemthetho labalinda entilongweni yeChikurubi Maximum Prison ukuba akhulume lomnumzana Job Skhala lamanye amalunga ebandla leli avalelwe kuleyo ndawo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UChamisa utshele intatheli zindaba esesangweni lentilongo le ukuba ungeniswe emahofisini abaphathi beChikurubi Maximum Prison, lapho akhulume khona lomkhulu wabo uMoses Chiwovu, ombikele ukuba umphathi intambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthe kasoze enelise ukubona uSikhala labanye bakhe abafika ichumi lanhlanu abebandla le-TRIPC.
Stood us up for almost like 2-3 hours, and I'm sure you can bear witness and testimony to that. But all of a sudden they said we've received.
Basimisile okwesikhathi singaba ngamahola amabili loba amathathu njalo lingakufakaza lokho. Kodwa ngokuphazima kweso basitshele ukuba bathole umlayezo locingo ukuthi basitshele ukuba kasikubabona abanye bethu, ngakho asenelisanga ukubabona. Kulihlazo, kuyisihluku. Akwamukeleki lokho okokuthi umthetho usetshenziswa ngendlela enje.
Umnumzana Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC, uthi akumangalisi okwenzakale lamhla eChikurubi Maximum Prison.
Simiswe-ke esingathi kwama-hours amathathu singakangeni, sasesingena phakathi. Sesiphakathi sokufanele siyengena ku-last gate, yikho lapho officer in charge afonele khona etshayela ucingo ukubana-ke kufanele-ke engasivumeli. Yikho lapho umongameli atshele khona ukubana fanele engavunyeli ukubana engene, and kungela ma-reasons why.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loZiyambi Ziyambi kanye loChihovu ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Umnumzana Carrington Nyambo, isiphathamandla ebandleni elibusayo leZANU PF, utshele iStudio 7 ukuba leso sinqumo esithethwe nguhulumende ukwalela uChamisa ungena ukuthi ayebona osikhala losithole kungesilungileyo ngoba kungekho okubi okwenziweyo.
Kanti okwenza ukuthi bengene eChikurubi okwakuqala yikuyini? Njalo nxa sikhangela kuba yinto eyingozi kakhulu ukuthi sibone umuntu onjengoChamisa ebabona, ngoba yini ayabe efuna ukukhuluma layo lezibotshwa? Njalo akayi ku-insider futhi ukuthi izibotshwa ziyenze i-rebellion njengaba kwenzayo enyathini yini. Lokhu yiso isizathu esikhulu esenza ukuthi kube yingozi ukuthi uChamisa abonane losithole losikhale lezinye izibotshwa zenyathime ezase zisenza udlakela njalo.
Umnumzana Efidlila Ncube olwela ilungelo loluntu uthi okwenziwe nguhulumende kuveza ukuba akusalandelwa imithetho yelizwe.
Lilizwe nje elibuswa sengathi kusezu umthetho wezinyamazane ongahloniphi amalungelo abantu. Ngokuba kawukho lowodwa umthetho ovimbela ukuthi uChamisa abone uSikhala ngaphandle kokuthi abezepolitiki abaphezu kwalabo abezemajele abafuna ukuthi babonane, yibo abavimbayo. Lokhu-ke kuzalimaza ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe, kwenze ilizwe leZimbabwe libonakale liyilokho eliyikho khona vele, lingahloniphi umthetho lamalungelo abantu.
USikhala lomnumzana Godfrey Sithole abangamalunga edale lePhalamende kanye lamalunga ebandla leTRC alichumi lane sebelenyanga ezine bevalelwe entilongweni betheswa amacala okutshotshozela udlakela njalo lokuzama ukuvimba abomthetho ukuthi bengabophi abanye ababe sesigabeni senyathime lapho wabulawa khona ilunga leTRC unkosikazi Mo Blessing Ali ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Amalunga ebandla leZANU PF athi athakazelela okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, ngakho ke bazamkhetha njalo kusasa ukuba akhokhele ibandla leli kuze kwenziwe omunye umhlangano omkhulu weCongress sokwedlula iminyaka emihlanu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abakubandla leli bathi izabelo zonke zelizwe zithi zizasekela ukuba uMnangagwa abe ngumabhalane omkhulu webandla leli ukhetho oluzenziwa kusasa emhlanganweni weCongress oqale izolo eHarare. Bathi akula muntu ngitsho loyedwa ophikise lokhu ngoba uMnangagwa uqhuba kahle umsebenzi wakhe ukukhokhela ibandla leZANU PF kanye lelizwe. Umnumzana Mabutho Moyo okudayile Central Committee uthi izabelo zonke ziyakuthakazelela lokhu.
Yes, esiwuqalile umhlangano omkhulu webandla leZANU PF lapho esizokhetha khona ubukhokhelo obutsha obuza sibambela umhlangano wethu okweminyaka emihlanu elandelayo. Njalo ke sikhetha lo mongameli onguye ozakhokhela iparty okweminyaka emihlanu njalo abe nguye ozasimela ekhethweni luka-2023. Okuhle baba Mlondongo ukuthi sijabulile njengama-provinces wonke jikelele elizweni leZimbabwe ukuthi hayi sithe ubaba u-Emmerson Ntambutso Mnangagwa nguye yedwa qha ozaba ngumkhokheli weZANU PF okweminyaka le elandelayo lakanye abe nguye ozasimela ekhethweni luka-2023. Lokho kuyabonisa ukuthi kulokubambana okukhulu okumangalisayo njalo ebandleni leZANU PF.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Carrington Nyambo osemhlanganweni lo.
Kuyajabulisa ukuba ibandla elikhulu njengeZANU PF litshengise umzekeliso ngokukhetha ubaba umongameli upresident Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguyoma kukhetho lolu olulandelayo. Lokhu kuyayenza ukuthi ibandla libambane njalo liqhubekele phambili liqinisa ukuthi liwine ama-elections ngo-2023. Ngibona ingani leli yilibanga elibe lifunakala ukuthi lithathwe libandla elikhulu eZimbabwe.
Kwakule mbiko ethi uMnangagwa udle phanda lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga okwakuthiwa ufisa ukukhokhela ibandla leli, kodwa inkokheli yebandla leli ithi akula muntu ophikisa ubukhokheli bukaMnangagwa. Abanye abakhangelele ukuba bazabuyela ezikhundleni zabo ngumnumzana Kembo Mohadi owaphuma esikhundleni somsekeli kamongameli kulandela imbiko ethi wenza ubuchapha obumangalisayo emacansini. Abanye ngunkosikazi Opa Mchinguri Kashiri lomnumzana Constantino Chiwenga. Umnumzana Obed Mpofu ukhangelele ukuba uzaqhubekela phambili engumabhalane wenhlelo zonke zakubandla leli. Abakhangela okwenzakalayo njalo lengcwethi zombusazwe bathi amalunga eZANU PF bayamesaba uMnangagwa. Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe uthi kuyasinda okwenzakala kubandla leli.
Kuliqiniso ukuthi umhlangano lo owezanu PF obufanele ube uqondane lokukhetha omongameli kungenzeka ukuthi uEmmerson Mnangagwa kasoze ancintiswe emhlanganeni, kodwa asoze sibe kwazi ukuthi ama-internal processes akhona ukuze bavumelane ukuthi kasoze ancintiswe. Engxenye kube le thuba lokuthi bakhethane bengaphansi kophahla lapho esingazi khona.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Ntando Chuma uthi ukungancintiswa kwaMnangagwa kuveza ukuba ibandla leZANU PF lisebenzisa udlame sikhathi sonke.
Mina ngibona kwami ibandla leZANU PF alila democracy, ngoba kathesi sesikhangele sesibona yonke into for ED, yonke into for ED, okutsho ukuthi iCongress le ayitsho lutho, itshengisa ukuthi abantu vele sebekhethile ubukhokheli babo ngenkani. So kuba luhluphe khona ukukhana ngoba ungaba ngubani ongathi khona la ufuna ukubusa ibandla leZANU PF sokulento enjalo.
Ekhuluma emhlanganweni lo, uMnangagwa ukhuthaze ukuba kube lokuthula kusasa ngesikhathi kukhethwa inkokheli entsha.
Through your unwavering efforts And in collaboration with other wings,
ngenxa yokuzimisela kwenu ukubambana khathi zonke, ibandla lethu leZANU-PF liyaqhubeka kuyilo elithandwa ngabantu njalo kuyilo elilezifiso zabantu endaweni zonke zeZimbabwe.
Bebegida beqolosha kwamagama namhla abasemhlanganeni weCongress eHarare belungiselela ukuvota kusasa. Abasanda kukhethwa ukuba ngamalunga edale Central Committee baza kwethulelwa uZulu okusemthethweni kungakenziwa ukhetho lwenkokheli entsha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Russia liqhubekela phambili libomba ngamandla izitishi zikagetsi kwele Ukraine ngesikhathi lihlaselwa kwakubi esabelweni seKherson ngele Ukraine. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leRussia lilolonga ibutho elilezikhali zenuclear. Ibutho lomanyano weNATO lalo liyazilolonga okufanayo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. ELeSomalia lilengise abantu ababili namhla abedlalana lamalecacha awe al-Shabaab ahlupha uZulu. Ababili laba bebedlalana lamalecacha e-Islamic State. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Kulabantu abaningi abathi kuyamangalisa ukuba abakubandla leZANU-PF kabafuni ukuthi kulungiswe konke okufiswa ngamazwe entshonalanga afakela inkokheli yebandla leli izijeziso zenotho esithi bephula ilungelo loluntu. Elemelika eleBhilithane lamanye athi kawasoze esule izijeziso zenotho kuze kulungiswe konke okufunakalayo. I-Senate Foreign Relations Committee yakwelemelika layo ithi izijeziso lesi zafakelwa abephula ilungelo loluntu abaqhubekela phambili bekhahlameza uZulu eZimbabwe. Ibandla leZANU-PF libambisana lenhlanganiso ye-Southern African Development Community lisanda kuqhuba umkhankaso wokwesula kwezijeziso zenotho. Kambe kule nguquko engenziwa nali ibandla leZANU-PF njengalokho okufiswa ngamazwe entshonalanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU-PF kanye lomnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu. Umoyo usungula lingxoxo.
Asingeke silungise izinto ezifiswa ngabantu abafuna ukuzifa laba ama-former colonizers, abantu akade besibusa abafisa ukuthi ngabe sesenza ukuthanda kwabo. Thina senza ukuthanda kwabantu kukaZulu waseZimbabwe.
Yes.
Ngabe kuthiwa kufuze ukuthi ama-sanctions they are very bad, so ntenhle uZulu wonke waseZimbabwe. Abantu laba bayaqamba amanga, abantu amatake ama-sanctions lawa athagete abantu ababili abathathu. But wena unje njengoba ungawe wabuya uyazama ukuthi uthenge something emazweni wona lawo, ubone ukuthi ikadi lakho leli foreign current account yakho iyenelisa yini. Ungavele ufake i-indication ukuthi usuke eZimbabwe, uza kuthola ukuthiwa asina access to that market. So into leyo yokuthi kuthiwa ama-sanctions lawo athagete abantu ababili abathathu yi-propaganda leyo ngamanga amakhulu okuzama ukuthi aduhise uZulu.
Sikubamba umlomo, siyabuya kuwe.
Yebo Nkosi.
Ye, baba Msongelwa Ndlovu, ngena khonapho uyamuzwa, uyakhuluma umoya.
Siyamuzwa ubaba umoyo, uthi yena bona njengebandla balalela okutshiwo ngabantu. Okwakuqala ukuthi abantu baseZimbabwe asithi 2000 bewakula bandla ebelibusa nge-outright majority. Kutsho ukuthi kule ngxenye yabantu baseZimbabwe abaningi abangavumelani lakho lokho, abathi bona hayi asiyangiseni isitha. Isitha lesi esesisinika izijeziso zomnotho asisiyangiseni, senzeni abakutshoyo sibona ukuthi bazobuya bemingaphi, bazobuya bathini xa sisenzile. Manje abafowethu abebandlela ibusayo abafuni ukukwenza lokho ngoba isizathu sisegcekeni. Abafuna ukukwenza ngoba bayazi ukuthi bengakwenza lokhu umvundla abawuphetheyo uzobabalekela.
Kuthiwa lapho lingaphunyukwa ngumvundla, lingalungisa. Ye,
Hayi, mina ngiyamzwisisa umfowethu and ngilaye 110%. Mina ngiyangitsho njalo ngiyagcizelela ukuthi aluba ngabe lento okufana siyilungisise isuka kuye noMandlovu noDawu, leyo yinto akade ingangihlupha kakhulu. Kanti why kufuze siyilungise into leyo ivela abantwini laba abasinika izithezo zenoto? Bakubona basinika izithezo zenoto selilize elincane kangaka. Injongo yabo yini? Kuyini abakufisa kakhulu kwaseleZimbabwe okwehlula ukuthi wona umndeni uzilungisele wona? Awungeke ukuthi wena odeda unkosikazi umakhelwane abe nguye okhala kakhulu ukuthi kanti wayi wena ungabisi sinkwa, wayi wena ungabisi impuphu le ephalenta. Thina sithisa ukuthi into esizilungisayo ingathi umongameli uyatsho ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Yena umfowethu ma elalokhu akusolayo yena, ngibona ngani thina njengebandla elibusayo sizimisele ukulalela akusolayo yena njengesizalwane saseZimbabwe, hayi laba abasinika izijeziso zenoto, laba abafuna ukuthi thina ngabe siqala nzima njengomndeni ukwenzela ukuthi batshintshe sokuthi thina ngesikhiwa i-regime change. Yena ma enza lokhu akuhlulayo umongameli, ngibona ngani kusukisela ngonyaka ka-2017 ufake i-platform noma kulabanye abangathi bayesola, but ifakile i-platform evulelayo wonke amabandla aphikisayo ukuthi ngabe ayahlangana kuhlalwe phansi kulungise lokhu esithi thina ngabe kuyafuneka ukulungisa. Ngokungalandela lapho esivela khona sisuke ku-government of national unity, lapha kade sinayo wonke umuntu kumabandla wonke balama amandla akade.
Uthi senze so moyo, senze so. Siyakuzwa khona mpola, siyakuzwa lapho osiya khona. Sinike ithuba ke ubaba, ubaba uNdlovu. Ndlovu, umphendule khona lapho ke mamafutshane. Ndlovu,
ngizasho kubili. Okwakuqala ukuthi abebandla leZanu PF bayakhohlwa ukuthi abantu laba asebefuna ukuthi umhlaba wonke ubabone njengezitha zabo, yibo vele ababumba leli bandla. Ngizakhumbuza uZulu ukuthi ngo-1961-62 kuloo ndoda wayethiwa ngu Arthur Bottomley owabuya eSalisbury esiyobumba leli bandla leZanu PF. Early 1980 uRobert Mugabe obe umpresident waleli bandla bamthatha bamnika isicoco esokuba okuthiwa yi-knighthood. So laba abantu laba ngabangani bezanu vele. Izanu ingabuyikithi isitshele ukuthi izijeziso ngabantu baphandle ngabangani babo. Kwakuqala lokho. Okwesibili, uthiyele ubaba umoyo lapho wathi ungazama ukuthatha ikhadi lakho ufuna ukuyathenga izinto phandle kwelizwe, akusoze kukuvumele lokho. Umbuzo uthi bangaki abantwana baseZimbabwe abalamakhadi lawo angathenga izinto e-America, for example? Bangaki abantwana beZimbabwe abalamakhadi even okuthenga khona eZimbabwe amabhenki, i-banking sector yonke bayibulele lawa madoda? So abengatsho ukuthi nxa bona bengasakwanisi ukuyathenga ngoba yizo izikhulu ezilemali yonke, sebesithi umuntu wonke waseZimbabwe la ule problem yokuyathenga ngoba abantu abalawo amakhadi lawo akhuluma ngawo.
Ye, siyakuzwa ke baba Ndlovu. Ngena khonapho moyo ngamafutshane sile sigqibe udaba lethu ukuthi ko manje
ngiza kulungisa nini. Ngizokuqalisa kulokho akuthoyo kwesibili. iZimbabwe i-multi-currency regime okwamanje. Ngibalisele ukuthi laloba yipi imali yakuliphi ilizwe iyasebenza lana. Okungangokuthi wena uvumelekile ukuthi ube le mali yala ekhaya, uvumelekile ukuba nemali yaphandle. Ma uvumelekile ukuba nemali yaphandle, uyenelisa ukuthenga la ekhaya, uyenelisa ukuthenga phandle. So ngakungako ngithi kuye uZulu loZulu kulamandla wona lawo awathoyo ukuthi abe sesifaka thina ayithi ngongolono esezivalele.
Lapha lizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla leZanu PF, lo mnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezapho bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Enye yezinduna yeGwanda uKhulumani Mathema utshele abantu abebebuthene emcimbini wemfanekiso yokulungisa iAsake Film Festival kobulawayo ngomvulo ukubana emhlanganweni wezinduna lomongameli Emerson Mnangagwa kuliviki ephelileyo. Kulabaphe imbono yabo yokubana kuntshintshwe ibizo lombhuqazwe weGugurawundi. UMathema uthe lokhu kwaliwa zinduna zeMandebeleni ngoba bekubona njengokuzama ukuhlanzekisa lowo mbhuqazwe. Ibizo lokuthi Gugurawundi lisitsho ukuthi guqula usapho, lavela kubutho elalilolongwe ngele North Korea uzohlukuluza abantu bemandebeleni. Ukucubungula lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Believe Gawule, omunye wamalunga ebandla lezanu PF ngalolu daba.
Umbhuqazwe ngumbhuqazwe, whether ungafaka liphi ibala ufakeni akutshintshi lutho, umbhuqazwe ngumbhuqazwe. Ye ngako njalo akulalutho ebizweni, but okuqakathekileyo ukuthi kulesehlakalo esingumbhuqazwe senzakalayo kwele Mandebele esidinga ukuthi sikhangelwe silungisiswe. Yikho umongameli sethena izinduna kazibambe lo msebenzi ukuze udaba lombhuqazwe lukhangelwe lulungisiswe. Yikho okuqakathekileyo kuyo le ndaba yombhuqazwe. Umbhuqazwe lo waba isehlakalo esibuhlungu empilweni zabantu esiyaziwayo leso esidinga ukuthi silungisiswe, singahlalisi silengile, singaphambanisa inhlelo zakusasa phakathi kwesizwe seZimbabwe.
Dingakalani lapha Gawule?
Dingakala ukuthi silungisiswe njalo siphuthe kuhle isehlakalo sifinyeleliswe kuhle njalo sibanjwe kuhle ngokuzimaziswa okuqondileyo ubana sibanjwe kuhle isehlakalo lesi. Kube lezinto ezihlonitshwayo kakhulu esintwini sakithi ezikhulunywa kuhle zingathunike abantu zibanjwe kuhle. Yiko kuthiwe khona izinduna kazibambe umsebenzi lowo, induna lazo zibambe kuhle futhi umsebenzi nalowo njengezinduna njengoba sikhangele ukuthi izinduna ezihloniphekayo ezimele zenze umsebenzi wabantu ngobunono obugcweleyo. Njengoba ngithilo ngathi akulalutho ebizweni kodwa isehlakalo sabakhona. Ungasinika ibizo isehlakalo lesaseground ukuthi ulinike amabizo noma utshintshe ibizo ufake elinye kwathi okusalayo ukuthi ungumbhuqazwe owabakhona ukuthi ulungiswe. So ngawo-ke amboni ukuthi kulento esingashona siyikhangela kakhulu ngokuguqulela amabizo senza njani yonke into lo naloku ongafuni ukuthi ibizo liguqule kumbe lani. But asikhangeleni phambili, sikhangeleni ukuthi okuqakathekileyo yikuthi ibizo alinani, but okuqakathekileyo ukuthi kwazakala ukuthi kulesisahlakalo esinjengembhuqazwe esayenzakalayo kwele Mandebele.
Abanye Gawule babuza ngokuthi uCharumbira yena ungena njani edabeni lombhuqazi weGugurawundi. Uthini ngakho khonoko?
Ukuthi oCharumbira amelanga bebekhona edabeni lolu, hhayi ayisikho. UCharumbira nguye upresident wezinduna. UCharumbira kumele bekhona. Nxa kulo daba oluphathelana lezinduna elizweni leZimbabwe, uCharumbira yinduna yakuqala emele bekhona. Awukhathalekile ukuthi uthi yena udabuka ngaphi eMashonaland, hhayi uMashingo. UCharumbira nguyokhokhela izinduna, owakhethwa izinduna azikhokhele elizweni leZimbabwe. Upresident wama-chiefs council uCharumbira nguye umkhokheli wezinduna eZimbabwe.
Omunye umbuzo khona lapha Gawule ngokuthi kungani induna zenkabazwe yelizwe zona zingafakwanga kulolu daba.
Induna ngakudinga ukuthi induna zenkabazwe zibe khona la, zingaba khona kodwa nxa kungadinga ukuthi zibe khona oCharumbira bakhona bazimele zenezinduna ngoba ezemathebeleleni zona zikhona edabeni lolu. Udaba lolu lugoqela uhulumende ekhokhelwa ngumongameli. Umongameli vele akula yindlela lapho ngamkhipha khona edabeni lolu. Udaba umongameli nguyomele abone ukuthi uyathuma abantu besebenza udaba lolu baphinde baphenduke kuye bemphathele abakutholile ebantwini.
Umnumzana Believe Gawule, omunye wamalunga ebandla lezanu PF, sibuye saxoxa njalo lomnumzana Thandeko Zintim Kandla ngalolu daba laye wasipha owakhe umbono.
Hayi, indaba siyayizwa le, indaba esematheni, indaba esegudwini, indaba mlonyeni ebantwini abaningi. Qale ngale indaba yokuthi kathi kungani izinduna zona sezifuna ukubhixwa ngodaka lolu ngoba induna zazingekho ekuhlelweni lokwenziweni kumbhuqazi wona lothwa iGugurawundi. Ngakukuthi umuntu abe sibhoda achibilike afuna ukuphambanisana lezinduna zakithi ezazingelanda kukonke lokhu thina abanye asikuzwisisi ukuthi kathi injongo kuyini. Aluba mhlawumbe abantu ababesenza lolo chuku ababebulala abantu abasekho emhlabeni ukuthi babuzwe bazikhulumele, engxenye kungakhangeleka ngaleyo nto. Kodwa-ke eqinisweni yikuthi basadla amabele labo bantu abakhiyane lezinduna. Lo lalo odala icala ngamelane lecala layo ngobana uzama ukugcona izinduna, hhayi ayisikho ivele kawuqondanga khona lokhu. Induna zakithi ziqondileka ziphume zingabe ngumgezelwa entweni ezingazange zibe le sandla kuyo.
Kungakule nkinga yini Mkandla ukubana umkhokheli wezinduna aphatheke kuhlelo lolu?
lezo ndune ziyabo charumbira labo bani bana bakhona lelapho singawazi khona zifunani entweni le phele ezinye za zenduna zakhona lemhlawumbe zazi lesanda zazi ingcenye yombhuqazwe lo kaziphume izinduna thina ngapha sikhuluma ayisikuthi siya inketa bechabe sikhuluma okwenzakalayo sakubona kusenzakala phansi induna zezigaba zalapho kwenzakala khona umbhuqazwe nxa kuswelakala ilizwi lazo kakubuzwe zona lezi ezakithi ezakomthwakazi ngoba yizo ezaphatheka ngenye indlela ethize kolo mbhuqazi wacharumbira abasixoleli ngabayilungiswe kwakibo kubehlulayo khona lokwezanusi lezangoma thina sifuna ukuthi nxa kule ndaba efuna abantu bakithi ilungiswe zinduna zakithi aluba lenkosi khona inkosi ibe ingxenye yakhona yikho engingakutsho ngalokhu ukuthi izinduna kazingasukelwa njalo ibizo lingantshintshi ikutshintsha ibizo uzama ukuthi abantu bakhohlweni igukuraundi igukuraundi ayibizwe ngaleyo ndlela umbhuqazwe kodwa ngelakibo khona le yigukuraundi kungatshintshwa lutho ngiyazibongela ngizishayela ihlombe induna zakithi ngokwala umbhedo lo okhulunele laba bantu
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngumcubunguli wezombusazwe ozimeleyo. Kusenjalo abalwela ilungelo loluntu kanye lenhlanganiso ezizimeleyo baphakathi kokucubungula udaba lwegukuraundi. Ngesizweni ezomculo.
Ngibingelele kuninonke balalela bahle Ngibingelele nawe msakazi wami omuhle lo bulisa ngqubile wakwaMthimkhulu ngiphuma lapha enyatshe ngcolweni wenkayi negogwe ikho nje lapha engikhulele khona cela nami support esuka kunina ngoba mina ngilutho ngaphandle kwenu nami nje ngicela ukuthi linginikeze usupport ngiyatholakala nje kuzo zonke inkundla zokuxhumana ungaya lapha na ku Facebook uthi ukuluva wesintu music uyangithola na ku Instagram nakho ngathi ukuluva wesintu music uyangithola uye na ku YouTube futhi uyangithola futhi nakhona uyangithola ngokuqile wakwaMthimkhulu bengicela nami bafowethu nanibodade kini nonke nje bengicela isupport ukuthi nami ningisupport ngoba nami ngisayifikela nje emculweni ngiyabonga Siyabonga kakhulu sikufisela okuhle ku live talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngesifo semvukuzane singeke hlukani sihlobo wathi sikhangelene ezinye zendaba ebezikhokhela abaphathi intambo benkantolo yeChikurubi maximum prison labe leziphatha amandla zikahulumende baleli umnumzana Nelson Chamisa ukuba akhulume lo mnumzana Job Skhala labanye abavalelwe kuleyo ndawo Ngiyalivalelisa ke namhlanje ibizo lami nguGaino Gumede Saidi ngisitha sidibaneni njalo kusasa ekuseni
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.